sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 18 Ntulanja 2021 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The rollout program, which I've just mentioned, will be administered for the frontline workers. That is the health services, Zimura, immigration officials, and the health staff of the security services.
Uhulumende usungule namuhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqali Siziba uhle waba ngumsekeli kamongameli welizwe, uMnumzana Constantino Chiwenga. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-MDC Alliance bathi lanxa kubukeka uqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngumsekeli kamongameli welizwe, iningi lifuna yena ngokwakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlatshwe abantu bebukele. Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende nakumakhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqali Siziba uhle waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ohlatshwe esibhedlela seWilkins eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lusungulwe eZimbabwe ngemva kokuthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 awuhlobo lwe-Sinopharm aphiwe ilizwe leZimbabwe njengesipho esivela kwele China. Lanxa abanye abantu belokuthandabuza ngokuhlatshwa ijekiseni leli, uMnumzana Chiwenga utshele uZulu ukuba ukuqala kwakhe ukuhlatshwa kuyindlela yokunika ithemba kwabaningi ukuthi bahlatshwe bengesabeli khatshana. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo okusesibhedlela eseWilkins eHarare, uChiwenga uthe ijekiseni leli lizanceda kakhulu empini yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
Njengoba sikwazi ukuba eleZimbabwe lithole ijekiseni elivela eChina, namhlanje lilanga lokuqala ukuhlatshwa kwabantu, iningi labo abokuthi bengahlatshwa lo mkhuhlane uzahle uphele.
10 million Zimbabwe.
Uqhubeke echasisa ukuba abantu abazaqala ukuphiwa leli jekiseni okuqala ngabakuluphi uhlangothi.
The rollout program, which I've just mentioned, will be administered.
Uhlelo lolu esikhuluma ngalo luzaphiwa abasebenzayo abanjengabezibhedlela, abasebenza emingceleni njalo labezempilakahle kubuthu.
And the health staff of the security services.
UChiwenga uthi amajekiseni lawa aseqalile ukuhanjiswa ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende wakhe ukhangelele ukuba libe selifikile kulezi zabelo ngeviki ezayo. Okugcizelelwe unkosikazi Agnes Mawumva, okhokhela ikomiti ebona ngokumelana legciwane leli eyeZimbabwe COVID-19 Task Force ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa.
So that people get the right information and hence give confidence.
Kumele abantu bathole ulwazi, kumele isebenzi zempilakahle laye wonke umuntu athole ulwazi ukuze wonke umuntu ahlatshwe.
Unkosazana nolwazi Mpofu ongumongikazi uthi uyalithemba ijekiseni leli.
Na i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally, ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umsekeli kamongameli welizwe uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza kwezempilakahle abagoqela abongi, odokotela, ezinye ingcwethi kwezempilo, abasemingceleni labezomvikela phansi kwesibanga sakuqala sokuhlatshwa kwabantu. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leli luza ngemva kokuba lifike elizweni ngomvulo livela kwele China. libika lisebenza okwamandla ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba nginembili ekhulwini 80%. Inkampani yeSinopharm yakwele China isiqale ukuncedwa amazwe ayezikazi le-Afrika lasemhlabeni wonke jikelele. Lisithi Jackson leli kumele abantu balethembe. Uhulumende ukubeke sobala ukuba abantu bazahlatshwa leli jekiseni kungela mbadalo, njalo ukhangelele ukuthi bahlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million phakathi kwamahlandla amathathu. EleZimbabwe lisungule lolu hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ngesikhathi leli gciwane libulela abantu abanezolo. Okukhuphule inani laselibulewe yilo kwaba inkulungwane phosele lengxenye 1418 lokhu lolu bhubhane lwahlasela ilizwe. Asebebanjwe beleli gciwane leli sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu, i-35,423. Asebesinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu lanye, 31,615. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu umsekeli wakhe uMnumzana Chiwenga ngokukhokhela ukuhlatshwa ijekiseni le-coronavirus vaccine, esithi le yindlela yokutshengisa uzulu weZimbabwe ongaba lokuthandabuza ngayo. Abanye labo bathi okwenziwe nguChiwenga kupha abantu isibindi. Kodwa ilunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa lokhu kubukeka umongameli Emmerson Mnangagwa kumele laye ahlatshwe abantu bekhangele.
Yebo kambe, nxa kuyukuthi ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo, kodwa ke abantu abebekukhalele kakhulu ukuthi kuqalise kumongameli welizwe ke uMnumzana Mnangagwa, njengoba sekubonile South Africa kuqaleke ngumongameli walelo lizwe uRamaphosa, kwathi sokulandela ke uminister wezempilakahle. Lathi lapha besifisa ukuthi ngakuqale ngumnangagwa, kwasekubuya ke kibochiwe ngakubuya koKembo Mohadi, kubuya ikhabhinethi, kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale, kuyanika ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hatshi uhulumende uyasinakelela sibulokuzwayo, njalo umuthi lo abawudingileyo kwele-China kusho ukuthi ke uyasebenza ke uyavikela ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela, ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele-China ke engumuntu ogulayo, nxa sesimbona ke sehlatshwa kusazakali ke ukuthi uhlatshwa ubevile kuhlatshwe khona ngale China na kumbe ke ngamadoses yena lowo muthi obuyileyo onqabela ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa, bekuyanika ke abantu idlabuzane ke kubakhuthaze labo abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance limuze exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF uMnumzana Believe Gawule.
Kuyinto enhle kakhulu ade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebehlalile ukuhlaba ku-America kumaye amazwe athuthukileyo, konke kobo-China kobobani konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani thina esingathi thina lathi sithi phakathi komona lowo muvi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti kona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile akusho into entsha phela Nkomo. Anje awunanzelele ukuthi thina njengamaZimbabweans silo mphawu lothi silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbuso South Africa umbungaphi bangavula kwalapha akubonto olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo ke Nkomo, into leyi asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besezinto zamadlwane belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine leyi abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngako ke uhulumende usethethe indlela zakhe zokuthi avikele abantu. Imithi leyi ithengwa ngemali Nkomo, ayisho imali encane, imali enkulu kakhulu ekhishwa nguhulumende ethenga imithi leyi. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa ke okwakhathesi imali esiya izaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.
UMnumzana Believe Gawule ngowebandla leZanu PF limuze exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lokho sikudaba lunye lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Laboid ukhuthaze abantu ukuthi bawethembe amajekiseni awama-vaccines ngoba evunyelwe ukusebenza yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, eye-World Health Organization. kanye logatsha lukahulumende olweZimbabwe Medicines Control oluhlonitshwa yizwekazi le-Afrika udokotela Labod yena owake waba ngumqondisi kahulumende ubona ngezempilakahle eMathebeleland North njalo oke wahlaselwa yi-COVID-19 kodwa wasila ukhuthaza abanye bakhe edalele ephalamende ukubana bayehlatshwa ukwenzela ukubonisa abantu ababamelayo kuleli dale ngokuqakatheka kwejekiseni leyi. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba i
plan yakho le rollout plan right kakhulu sikunikeza jena phambili sesifuna imali kodwa kwaphakathi i plan i right rollout plan right kakhulu
ye njengodokotela uyayithemba yini i vaccine le ukuthi ngempela ilungile
mina ngiyayithemba i vaccine evele ina ngoba izwe elingazange lingene ku second phase le corona ifayina kodwa ukuyifuna ukuthi yiwa bakho sikuvikela ukuthi na ku second phase singene sonke bona bangena so ukhona ukuthi abakwenzayo yikho uright ukuthula le themba le medicine control eZimbabwe ngoba yiyo validate Africa yonke iyo kuthiwa the state of the art technology in that respect so ngithemba kakhulu i medicine control yeZimbabwe ngoba
sesibuya ke ku-committee yedalela ephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona kuyini kathesele yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane sesikhangela ezinye njalo inhlelo
sokusenzakala emalokishini indawo eziningi asekuthestwa mahara and igciwane i-COVID yangokwayo isiyeshile kakhulu eZimbabwe okuthi na
njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu
njalo ikukomiti yedalela ephalamende yobona ngezempilakahle ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekubulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzweni bomama sikhangela ukubhekane labesifazane ngalezi sikhathi zokumelana nale COVID-19 langokusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Yakuzela okumangalisayo kubandla lama-Republicans kulabanye abathi sokumele kuvinjwe abalandeli wayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhuthaza inkethabetshabi ubudlwangudlwangu lo mbuso wokuncindezela uZulu kodwa uTrump uthi kayindawo njengoba engumkhokheli wobandla leli. amalukacha asethumbe abantwana besikolo abangamathumi amabili lasikhombisa 27 kwele Nigeria. Umbalisi obaleke kusenzakala lokhu uthi omunye wabantwana udutshulwe wabhubha.
Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili. Indawo eziningi zisele zingelabameli ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT. Uhulumende umise zonke inhlelo zokhetho nyakenye esithi zingamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi maningi amazwe aseqhube ukhetho kungelani lalo mkhuhlane, ngakho bathi uhulumende laye kumele ahlele ama-by-elections enziwe. Untungameli Nkomo uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso ofuzwayo.
Ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by elections enziwe, kodwa ngepolitiki yeZimbabwe asoze enziwe ngoba ungakhangela ama-by elections uma engenziwa amaningi angikhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Laba abaphethe amandla iZANU-PF kayifuni ukuthi khona kwenziwe ama-by elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by elections bazadliwa, especially umnotho nje abantu abaningi bayizondele ibandla leZANU PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by election kuzayi-expose kakhulu kweyiyangise ngoba yona injongo yayo ukuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo, kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotshwa abantu abavotelweyo kusaziwe ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavotwa. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo, usuliviko ukuthi kungavotwa kungayisiyo kolokho, kodwa kusesatshwa nje ipolitics.
Kungaba yinto embi yini Fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abaningi andubana enze ama-by elections?
Even kungathiwa akuvotwe ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo bebe sezindaweni lapho abaphikisayo abanamandla khona. So mbona ngazathi njengoba basinuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi, njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo oluningi, so kuzadliwa yena kodliwe le-opposition oba bayithandayo kube sokuba expose. So ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi na wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by-election becatha nge-corona besesaba ukuthi kuzaba exposa ebantwini sebedliwe, so yikho sebecatha ngokuthi kungavotwa. Kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavotwa, isizathu sokuthi kungavotwa ukuthi kudilizwe i-opposition. Ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo, ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe, ngabe kabenza i-politburo, ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend eManicaland befuna ukukhetha ozareplace umoyi uGwarasima ngabe kayenzakalanga. Kodwa uma kusenza abe bandlela ibusayo ayisiyo problem, akula corona ngoba ungabona ungakhangela ma besenza ipolitics abo bedistributor fertilizer besenza lokhu nalokhu kuyabe kugcwaliswa abantu akukhabula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them bacatsha nge-corona.
UMnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mgcinisihlalo we-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Thina njengenhlangano we-MDCT satsho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa sikompite labanye lamanye amaphathi kuma-by-elections. I-problem esitshelwayo thina nguhulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina si-ready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama-constituents ukuthi bangabi labameli babo ku-parliament, and into lathi engasiphathi kahle naleyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama-gaps awesikhathi esi eside kungela representation ku parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxoshisa abameli bezigaba ezinengi abebandla le MDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izithalazo zabantu ukuthi thina njengebandla le-MTCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa okuqakathekileyo, okuqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MTCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi landela i-constitution yethu. Ngakho ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho we-party yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akasiyi member ye-MDCT ekubeni wangena eparlamenti ngetikiti le-MDCT, i-constitution yethu ithi umuntu lo kumele arecallwe from iparlamenti.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Intsha yeZimbabwe income uhulumende ngokwengeza isikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli okwamanye amaviki amabili. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo ukuze ingcwethi zezempilakahle zithole ithuba lokuhlolisisa ukuba kungabe sekule minye imihlobo emitsha yaleli gciwane na elizweni. Lanxa bemncoma abasakhulayo uhulumende, lokhu bekhala ngokuthi uhulumende ngabe usungula uhlelo lokubasiza ngemali kanye langokudla phansi kwe-lockdown. Michael Obe we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Perseverance Nyathi oyinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba kanye lolwejekiseni yokuvikela i-COVID-19 elevaccine.
Nxa sikhale kuluhlu lwabatsha ukungezelelwa kwamaviki amabili lawa, yebo ye kulungile nxa ugovernment ubone kufanele ukubana kungehlisa izinga lomkhuhlane lo osuthe wamemetheka. Kodwa ke sikhangeleni ukuthi kwabatsha kuyasicikela phansi ngoba sikhangelele ukuthi kathesi sisikhathi sokuthi ngabe siyabuyela emsebenzini. Sikhangelele ukuthi umkhonomi lawo kumele uvuke lathi sisebenze siphakulele imuli zethu okokubamba okokudla.
Manyathi, ingcwethi zezempilakahle zithi inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus elizweni likhanya ngani seliyehla. Lokhu kungenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Njengenhlanganiso liyakuthakazelela khonokho na, njalo ubona ngani lokhu sokusho ukuthi uZulu usehlonipha na umthetho we-COVID-19 lockdown?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzela ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle. Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu balandele imilayo lemigomo yona le esithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Izolo sibone iJackson elivikela i-COVID-19 elivela kwele China lifika elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uZulu uzaqala ukulithola leli jekiseni kuliviki, beqala ngabodokotela kanye labongi abantu abaphila ngemikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo high blood pressure kanye lezinye izisebenzi zikahulumende. Njengosakhulayo uyathakazelela na ufika kwaleli jekiseni elizweni kanye ngalokho okufisa ukwenziwa nguhulumende?
Sibonga kuhulumende ubone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole ijekiseni. Njalo sikhangele ukuthi ngokuzwa kwethu ijekiseni leli lizaqala ukusiza omongikazi labodokotela abayibo abama-frontline ezibhedlela. Sibonga kakhulu ngoba lokhu kuzayehlisa ukufa kwabantu. Njalo sikhangele ukuthi leyo phase 1 isize inani lona leli esilibalayo. Sikhangele ukuthi kuphase 2 njengoba sisizwa ukubana kuzancedisa kulabo otishala lama lecturers abayibo abafundisayo uhlangothi lwezemfundo sikhale lokuthi njalo lelo Jackson lizancedisana laba balama abalemkhuhlane engelaphekiyo yona le amakhuhlane esithi ngesilungu ama-chronic diseases sikhangelele ukubana incedise abantu abaningi njalo sesikhangelela futhi ukuthi nxa suthe laphiwa abantu leli jekiseni liphiwa abantu ngokufaneleyo lingakhethi ijekiseni leyi ingakhethi ngabandlululi njalo ifinyelele kundawana zonkana zezimbabwe uma kuhlangothi zonke zezimbabwe lifinyelele leli jekiseni yikho esikukhangeleleyo.
Hayi, siyakuzwa Manyathi, phosela amazwi akho okugcina.
Engithanda ukuphetha ngakho ukugcina ngakho yikuthi besicela uhulumende ufundise abantu ngaleli jekiseni njalo ekukwabeleni kwabantu abantu kabaphiwe leli jekiseni ngokufaneleyo kungabi lokukhetha kungabi lokubandlululana.
Lo ngunkosazana Perseverance Nyathi, ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ixoxa ecingweni lo Michael yo Studio 7 ekuBulawayo. Kulabanye abeZimbabwe abathi besaba ijekiseni yeSinopharm enikwe iZimbabwe ngele China bathi kabayethembi ijekiseni le ejonge ukuphathisa umzimba ukuthi ubumbe amasotsha okuzivikela kuCOVID-19 ngoba bengethembi impahla eningi engelahlonzi elungiswa kwele China. Ake sizwe ibixoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ama-stories abantu abaningi sokuze kungeza lami ungasayithembi.
Abantu bathini mamkhwelazi?
Bathi iyabulala.
Lawo vele ubona ngani iyabulala vele?
La mbona nisizongqeka.
So nxa abantu bekhuluma njalo kwini ongakwenza ukuthi wena ucina ukukhululeka ucina usithi okay ayibulali kwini ongakwenza ukukhululeka?
Singabona abanye baqale bayithathe obhulayo serious asidli.
Abanjengobani?
Hayi, anyone nje ozophula, but especially bona laba abaphezulu bomele bayithathe maqashi.
So kumele baphume kupublic behlatshwe jibu lawukhangele.
Exactly.
Ndabekwa nje akuzo kunjani-ke awukuthembi ukuthi ijekiseni le ingasebenzi?
Hayi, okwakuqala into engayi-understandiyo ngumkhuhlane lo ukuthi ngumkhuhlane kumbe yinto evela kibo khonale abantu beChina ngoba bona bazawuthi bhadabhada sokule vaccine waye bengatholanga ivaccine yekensa labo-AIDS.
Kodwa wena uyakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Hhayi, angikakholwa ngendlela engizwa ngayo ngendlela engibhala ngayo ukuthi lowo mkhuhlane waye kuthiwa utshaya abantu abangani vele bona baleminye imkhuhlane behind. And then so kusho ukuthi wena nxa ungyele omunye umkhuhlane behind kusho ukuthi kawukutshaya awukubambi komkhuhlane. So kunafana ngabe i-government yafundisa abantu yaba-educator ngalowo mkhuhlane kahle kahle ukuthi khona ngoba nxa ungakaze uhlangane lakho for sure like nangaze inhlangane lakho ngendlela engibhala ngayo kuba nzima ukuthi ngikukholwe.
Okungakwenza ukukholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kuyini?
Kuzaba nzima ngoba like kahle sithi sizwa indaba zokuthi isipesha nxa ugijima usenzana ukubambi abafana bebhora ababanjwa yiwo abayenza ama-exercise ababanjwa yiwo ukubamba abavele sengani sebebhula so sesithi kanje ngumkhuhlane bani wona lowo njalo so eyi kuba nzima ukuthi ngikuphinyiswe
kuhlane. So ke singathi kuyiwa phambili nxa ungaba le themba lokuthi amajekiseni la ayasebenza ngubani okumele ayasebenzise kuqala ukuze ubone ukuthi ya kuyasebenza lokho?
Bona abakuyendawo xa umuntu ungubaba wothuthengela abantu abakho qala wena udle usibe kwazi ukuthi lokubuye lakho bakusibulale.
Obani bona
abahambe bakuthi hayi thina siyakufuna kuye kwizika baqale bona nemuli zabo hayi kube sokuzobuya ke thina lingakuthatha likunathe kumbe kwenziwani kuyahlatshwa hlatshwanini sike sime lathi sibone 1 month ukuthi hayi for sure hayi baqinile.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngejekiseni le COVID-19 vaccine bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Singekehlukani izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.